ngenyaka nxa sikhangele zamabhizinesi ngibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basilamagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi amabhizinesi amaningi-ke uzasifumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade inayo isithethwe yonke isihambile so kangiboni-ke lo nyaka kusuba nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinesi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinesi siyibone ifinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinesi kangiyiboni iphakama ngezizathu ezolezenyezibekhayo ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yezimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akula opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi zilungisise ezomnotho zibe nganeno kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bakulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years so kuthi ukuthi umnyaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinywa-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela
ulahlekelwa yinzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi
nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntukamili ukuthi amagetsi ahamba kwesikhathi esinganani njalo hamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabini njani okwakuqala-ke ntukamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu bayabesebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele so kutho ukuthi ngezinye indlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi kona bayakhompanisetha i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezame ukuthi baqamekele amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi indastry esebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba sebetshona abantu behlezi kube sekuthi labo abalemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo ezizathu engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yento zolezenzelokshini